kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili, waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lobiza umzamo, kodwa phela opharibenyata babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Osanda suswa esikhundleni sikamphathintambo obebona ngezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa ubotshiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza i-$2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lolomtshina wokugaya amatamatisi oye inkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengekholera letyphoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekithali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera letyphoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukhuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the councils, the municipality, to make sure that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Sicela amankampani azimeleyo ukuba basize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as the demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu ze Hopeville Housing Project zakhiwa ngaphansi kwenkampani ye JR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza gadalala loba nje kukhanya ingathi kunzima kodwa kufika umnyaka ka 2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo lo Hopeville kanye le Hamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our bloggers must stand warned. Things have changed.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula njalo uhulumende okhona manje uhlukile uqakathekisa intuthuko njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham we-Turning Matebele Land Green uthe ifekitali ye-Hamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-150,000 tons njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard we-JR Goddard Company eyakha izindlu ze-Hopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa eHopeville intengo yazo iqala kumadola angamachumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethwani ndaba isetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo, unkosikazi Flora Nancy Sikefu, esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abachuchisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho esebenzisa amandla akhe njengomphathi ntambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ebezingabaphathi ntambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga eZANU-PF ake abangabaphathi ntambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokudlangudlangu, kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona te. Kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina ngithanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela ngathi siyazi ukuthi vele impi zeZANU-PF ziningi kakhulu. Njengoba sasikwazi ukuthi wayevele engominista, nxa kaye babekwazi ukufula icala yindaba ababevele bengambophanga ngokuqala, ngoba kulabanye njengoba abavelele khona kuthi ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abeZANU-PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa lezinye iziphathamandla zeZANU-PF esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
yikho ikwesti ukuchoda ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade sulutha halwana kuthiwa ngutivayelwano owathiwa khona wathatha imali zezisa ama-7 million kade sengiyote hamba phambili futhi sefuna ukuthatha ukuthatha amanyathelo okuwophisa i-vet sokutshengisa vele ukuthi ungathi kwebudlwane phakathi khathe sivele nxabe kungakabotshwa umuntu avelea abantu abavele besaziwa ukuthi ngabantu be-corruption uzulu wezimbabwe asiza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babe ngabantu abalobudlwabudlwanga abali-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu abantu ama-small fish ofarenyathwa labo bani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitsha ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngakabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikokubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo sekholera sebefike ku-3,764. Kusenjalo, abenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kuthi abeLotto President Fund bona banikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000 kwathi abeQuest Motors bona banikeza usizo lwe 3.5 ton truck njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho oqhamuke khona lolu hudo lwekholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewa ngumkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usuthi izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempilakahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lithi okwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona. Njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza, isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba ma unanzelela laphana esigodleni esozivele baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontari okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lekhansili yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ngokuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusizi ukuthi ikhansili yaleli dolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphitsheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kunokuphitsheka ngokulwisana lawo. Bathi bayisabela lokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bagcine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine. Kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana Mchazisele Gwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike size sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi ba into futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siye saba sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa kisakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo selikuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi i-government naye iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana because I think iwona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise ukungena kudale le-cabinet likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu eliningi kakhulu eseHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu eliningi okungadala umonakalo omkhulu wokuthabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke ukuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na owehluleka ukwenqabela lomkhuhlane kumbe libandla leMDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abeMDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezimpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leMDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma oke waba lilunga ledale lePhalamende onguye osungula lolu daba.
Yamasisi zomene ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi kwamele kulungiswe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyehlile kuvele ngaboni ukuthi yena upho ngukhethela nje lona uvela kuebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenzi yena ongwazi kahle kahle kuyini engakwazi andabona ngapha koBulawayo sisila ngokuthi vele i-consulate igcwele amaNdebele amaNdebele asiyo bantu abathanda ukutyontsa bayayisaba vele into yayi-corruption ungabuya kuzamnyezela ngento yokutyontsa yakuthi hehe ufuna ngishiyele kwani imuli yami and manje ngale esishalweni ngale abalandaba uyakutyontsela azawutyontshele le hembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayizi so andabona yiproblem esilayo naleyo you need ukuba la makhansela abakwaziile ukuhamba njani basupervise into leyo lathi lapha ngabe abantu abarani amakhansela amadebela ngabe vele ngotsozi ngabe sisaphela lapho kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abalobuntu abangakwaziyo ukuthatha into engaso yabo ngale bayithatha shem vele abalasikhathelako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathesukuthi awukwenza umsebenzi I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalo kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million I can tell you that almost 800 to 900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye lalabo asebefunde ukukliwo nalowo but andabonto yona yikho kwezinto wona ubone ivele emgwaqweni ingcono amanzi lapha kubulawa uyanathe vele empompini ungesabeli udoe ungaguli futhi
nanto ke udaba babamkandla uyavumelana layini ugolide lapho athi khona hhayi uhulumende singamgcobi amafutha enguluba angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni le yobusele obuhulukuqoyo okungathembeki kuba le nkohlakalo wakhothwa-ke gandeli othuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho lasegwanda ngakukusebenza kwabomansipala hhayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sokuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukubonakala kwalo lungaza loluthiyela amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende-ke sekumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakile ihlo lokhozi ukuthi labo abantu benza into eqondileyo ngoba asikafika u-devolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iharari lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba omkandla
uyibeka kuhle ubaba umkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba yehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanseleni lapha kwesikhathi sesisuspenda amakhansela lawo sifake ama-commission kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonde hhayi akunanto ehamba kuhle la waba wasuspenda umeya weharare lamanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into nezane upf khonapho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba umkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe lelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaqa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangelisise khonokho sibili kuna singa and ungikhulumele elinye ibala engilithambile kakhulu ubaba umkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho khona fana okufela khona indaba yonke ngoba andabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanaanta ungena ngelokuzeni ungena ngokuthi wona i-ZANU PF against i-MDC kukanti-ke kwesi sikhathi uyabe ekhuluma into engiqinisa ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hhayi kwezwakala baba mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lijaha lakothuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokothuma ukuthi abantu bakhunjuzwe ukuthi unkulunkulu ungaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akulampilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi lichalachala laye lalabo abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo umuntu kayikwezandleni zabo impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu. Kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe. Sizangena kwezimbusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuya kufa lalabo esithi ngabasakeli bethu sithi sizizele.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le-MDC, ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebanengi. Izifundi zekolejini ye-University of Zimbabwe bekumele zigxotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalo mkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle udokotela Masibongeni Nkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemethe kanjani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe kukurali awusokube wazi ukuthi abantu abazakuya khonapho kule ndawo abanye ngxayi babesuka endaweni zalezi ezilekholera. Abanye kuyabe kulokuxhawulana okukhona, kulokuthengiswa kokudla okukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu. Kungayiba yihlupho futhi kuqalisa ukumemetheka kona lowo mkhuhlane wehudo ebayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyabe kumbe sithi kufa umuntu yena lowo obulwa yikholera. Yabe yindawo yangkhona vele kulo mkhuhlane wangkhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele iyindawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo eyabobuliriro Glenview lapho sokumemetheke khona kakhulu. Kwatholakala abanye ababanjiwe lo mkhuhlane. Xa kubuthene kule mfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo. Kumpheka ukuthi ngibona sithi kubuthana abantu ngakho koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathiwa khona kulo mkhuhlane. So sekhuthaza kakhulu laba ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana. Njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa. Njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthweni khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga kunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga. Benza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suke endaweni ekule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ehle geze izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngikhona engingakaxhawulani labanye ngekhaya, engabambe okokudla, engabambe amanzi kulawo labo abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi, engabambi lawo manzi kumele esebone ukuthi segeze izandla ngesepa.
Lo-ke ngudokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa, ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ingoma Give Me Love akungiphuthando, ingoma yeBlack Messengers esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande, lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.